Asibone ubaba uBiden ekhuluma ngokwama family clinics lokuhlatshwa kwemuli yonke in one spot shop lokuvula okwama rural clinics labantu abangela insurance lapho eAmerica bathe bona bazadingelwa uncedo so that they can be vaccinated mahara. Into eqakathekile siyakwazi ukuthi kule saying or iproverb esilungu ethi yona you have to be healthy to be wealthy. Into eqakathekisekayo lapho eAmerica is ukuthi unotho lwabo luvele ebantwini, so ukugcinisa impilo zabantu kuqala is the most important thing kulelo lizwe. Umkhakha lowo Omicron awukhethi ukuthi ngumuntu omdala mbeni ngumuntu omncane, and abakakwazi ukuthi ama-effects angkhona ahamba kanjani ngoba it's still new. So yeah, ngiyabona ngathiwa abantu abaningi ngobuningi babo sebezahamba behlatshwa ngoba abantwana they are more susceptible to ama-disease anje ngoba babe hamba esikolweni kuma sports lama facility amaningi. So mbona labo abazali babo sebehlatshwa labo even across the nation.
Ukuthi abantu abaza eMelika sokumele bahlolwe sokusele usuku olulodwa kuphela ukuthi bagade, ubona kuza phathisa yini ekwehliseni inani lalabo abalakho ukuzala lomkhuhlane kuleli lizwe?
Ye, kuzanceda ngoba siyabona ukuthi iCovid iqalisa laphana umnumzana Trump wathatha isikhathi I think 2 months to react, and then kwase kusiba le spread eyayenza ukuthi kube lama shutdowns. So kwaka test ngiyabona bele model of how not to shut down ilizwe but continue to ukuchuchisa abantu ukuthi bagqoke ama mask and bafakwe i vaccination lama booster.